Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 18 kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe kobulawayo namuhla. Wazisa ukuthi sebehlukene lecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Nelson Chamisa wenze owakhe umhlangano lenkokheli ye-MDC Alliance emkhoba eGweru. Sizalethulela impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamuhla. Balandeli be-Highlanders, silempumela elizathanda ukuyizwa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe namhla kobulawayo, lapho akhulume khona amazwi akhomba ukubana icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa kulandela ukulwisana kwabo bebanga isikhundla esithiywe ngumnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Kube uveze ukubana ibandla lakhe liza kwenza umhlangano wokukhetha abakhokheli abatsha we-Extraordinary Congress ngomabasa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni awenzele e-amphitheatre kobulawayo labasekeli be-MDCT namuhla, uMakhube uthe sebeqalisile ukucanda indlela entsha engeladlakela lona athe lusetshenziswa kakhulu ngabasekeli becele likaChamisa lanxa engamqambanga ngegama. Wengeze wathi kababuyeli emuva njengebandla, njalo uthe kabasoze bazihluphe ngalabo abephula isisekelo se-MDCT ngokukhetha umnumzana Chamisa ukuthi akhokhele leli bandla lanxa isisekelo lesi sikubeke sobala ukuba uMakhube nguye omele elame uTsvangirai.
Sithemba ukuthi sizokhuluma ngezinto ezenzakala ebandleni lethu, kudlakela lolu abantu abalibonileyo, zitshaywe eBuyera, zitshaywe emahofisini akobulawayo, sibe singasavunyeli ukuthi senze umhlangano. So sesithemba kithi sokufanele, sokwanele, lathi sesithe kungcono ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi sona, nokuthi akunamuntu oyalelwayo. So namhla sibuyele sazodeclare lapho ukuthi asingeke sisebenze labantu abanodlakeli, asingeke sisebenze labantu abafuna ukuthi bethathe amandla besebenzise izidlakela.
UMakhube uthe ekuqaleni kukamabasa bazakwenza umhlangano we-Extraordinary Congress lapho abazakhetha khona abakhokheli abafunwa ngabasekeli bebandla, hathi okwenziwe nguChamisa.
I-Congress ikhangelele ukuthi siyibize ekuqaleni kuka-April. Asisoze sifuna ukuthi sihanjise njengathesi lapho kumele ukuthi kuhlanganiswe khona ama-structures aseyenzile ngesibhangibhangi ekuqaliseni kuka-April. Siyenze i-Congress ngokuthi thina singabantu abahlonipha i-Constitution.
UMakhube uthe njengomkhokheli we-MDCT kasoze asebenzelane labantu abathanda udlakela, abakhetha abanye ngemihlobo kumbe abeyisa abesifazana, bona athi bagcwele kucele likaChamisa. Ngaphandle kwabasekeli be-MDCT, umhlangano walamuhla lo ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo, abebandla lamapostoli, abamanye amabandla aphikisayo kunye neziphathamandla ze-MDCT ezigoqela umqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe lo mnumzana Obethi Guthu. Umnumzana Bebe yena uvumile ukuba ibandla libhekane nobunzima obukhulu. Lanxa abanye besithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT selidabuke phakathi, abafundisi abazama ukuletha uChamisa loMakhuphe ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha bathi basasenethemba. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umnumzana Chamisa yena wenze owakhe umhlangano labakhokheli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance eGweru, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele. UChamisa uchotoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele abantu abalenkohlakalo.
Corruption is a big issue. Economy yethu ayigoni kwenda mbeli. Nemawoko nezigunwe zinetsina.
Umkhuba wenkohlakalo ubhahile kakhulu elizweni. Umnotho wethu awenelisi ukukhula uphumelele nxa uphethwe izandla lemino engcolileyo. Inkinga ekhona ngabantu ababusayo yikuthi izandla zabo zilengcino. Bengabamba imali iyanyamathela.
UChamisa uthe uZulu weZimbabwe osebenzela phandle kwelizwe uyadingeka ekwakheni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende omutsha engangena sokukhitshwe iZANU-PF bazanxusa izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lezi ukuze zizevuselela umnotho.
Udaba lomnotho sifuna ingcwethe. Abantu abasuke eZimbabwe besiyasebenza kwamanye amazwe sifuna baphenduke lobungcishi babo babuye bezakwakha eleZimbabwe. Bekaphenduka sizabanika imisebenzi kunhlangothi ezitshiyeneyo kusiya ngobungcishi babo.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eseGweru eMkhoba emhlanganweni awenze lamhlanje. Limzwile uNkosazana Thokozani Khuphe uthi sebekubone befanele ukubana behlukane lecele likamnumzana Nelson Chamisa. Kungaba sokuyikho na ukudabuka phakathi kwebandla? Yebo, kutsho abanye, kodwa ingcwethi zithini? Sixoxe lencwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda.
Abakhokheli bebandla le-MDC abagoqela yena uNkosikazi Khuphe nomnumzana uChamisa nxa bangekela ukuthi baphange bakhumisane umlotha, bakhulumisane, balungise indaba ezibehlukanisayo. Ngibone ngani sesifike esibangeni sokuthi kathe sisebekhanya ukuthi ngempela sebelungiselela ukuqhamuka phakathi. Kodwa angicabangi ukuthi ngaleli thuba ngabe sokwehlule ukuthi bakhulumisane. Ngibone ngani umhlangano kamakhuphe onamhlanje ubungokutshengisela ukuthi laba kade becabanga ukuthi kukhuluma nje izeneze engelabantu abamlandelayo ngemuva, ube batshengisela ukuthi hhayi laye ulaba abalandeli. Khonokho ngicabanga ukuthi kungaba kuliqhinga lokuthi nxa sokusiywa enkulunyweni akhulumela etshengisa ukuthi kukhona lapho abahambe khona.
Abafundisi abazama ukuletha ababili laba ndawonye bathi yebo isaqhubeka imizamo yokukhulumisana labo, kodwa bathi uMakhuphe kanya gasafuna ukuyingena le ekaChamisa.
Ye, ngibona ngani okunye okungabe kuhlupha yikho khonokho kweZimbabwe ukuthi ika esikhathini esiningi nxa kusuke kwaba le ndaba yokungazwanani kwezombusazwe. Lokhu kusenziwa khonokho kwakusenziwa ngesikhathi sombuso wodlakela owaphela ngo-1980 ukuthi isikhathi sonke kusuka kudingwe umuntu ongumfundisi. Kathi-ke indaba ezinjengalezi zilula kakhulu ukuthi zisetshenziswe ngokushesha nxa zingasetshenziswa abantu abazwisisayo njalo abake baqeqesha kweze kuletha ukuthula phakathi kwabantu abaphikisanayo labazwisisa ezepolitiki. Mbona ngani enye indlela okuqhutshwa ngayo lezo nkulumo ngabafundisi eyokuthi bazame ukuthi nje kube lokuthula kodwa kungalungiswanga isisukusela sendaba. Yikho kwenza ukuthi uMakhuphe abone ngani yena ngeke aphumelele kumbe ngekazwakali kahle.
Alubana lithe ladabuka phakathi leli bandla, ubona kusibalula yini kumabandla aphikisayo ukuthi ethwalise ibandla leZANU PF nzima kukhetho?
Ye, ngibona ngani ngendaba yokuthi iAlliance leyisuke yahlangana yaba ngamabandla anganathizanyana, ngibona ngani iqembu elingabe lingaphuma elingekho ku-Alliance, elizaphuma lingekho-Alliance, ngibona ngani lizathwala nzima ukuthi liqhubekele phambili. Ngibona ngani amalanga ukuthi libe lithola ubusekelo obukhulu azasuka emalutshwane ngesikhathi singena sisiyafika kukhetho. Angiboni kumbela nzima kangako umuntu okhokhela iAlliance ukuthi aphumelele. Nxa ukhangela lokwenza kwabo emalangeni amalutshwane adlileyo, uyabona ukuthi abe-Alliance bazibona beqinile.
Udokotela Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Ngilo baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Dawudi Mzizi othi kuhlutshwa ngabantu besifazana ku WhatsApp. Osincedisayo ukuthi sihlaziye lolu daba ngunkosikazi Sakhile Lilene uMadube.
Angisazazi ukuthi ngenze njani, senginabothisi ababili asebebuye bathayisana bengilanda endlini ukuthi ayifuthi lencela ukuthi sike siyenze baninga izinto abandimela zona izibezi zabomama lezi ezilokuthi ukuthi athie ubone ngiyakuhanyela ukuthi ukungenze nje. Abanye laba ngabafuthi ngibashade ngine-2 abazimisele ukuthi ngibashade, omunye lo ukuthi akhona ukuthi amboleke imali yokuthi ngumlobozi, mina kodwa ngubaba oshadileyo nabantu abakhe. Kunzima kakhulu into esiye siyenza ngabomama.
Madube, akululuze udaba lolu nanto sibuyalubeka umzini.
Abantwana abaphahli laba vele benza njalo, laba khona aphekhona bayenza njalo. Sibulaza ku-ofela imali yokuthi hayi nyakufika imali singuphekelezele nginyelo bona songizokuthiwa obaba balapha umsebenzi abawazi itrife yabo abezimbabwe. So into enjalo isifuna bona abantwana bekhaba bazibambe. Abanye bangikhona bayehluleka uzibamba, umuzi uyachitheka sibila hamba thune sihlangana umntwana walapho bese bona ukuthi umama mthethe ekhaya. Hayi, so abantu kumele bezame ukuthi bazibambe shuwa ngoba impilo le iyagcina uchitha imuzi wakho, abantwana basale besiduvezi ngento nje kuyidlula.
Kunzima lapha-ke baba Mzizi. So-ke nxa kunjalo wena sulandwe ngabantu abaningi kangako bekuthumezela le nyakanyaka zonke lezi, pho ukubamba njani nxa ungumuntu othetheyo?
Hayi, into le ibuhlungu. Ya, ibuhlungu okokuthi noma abaningi abaseza babhilize ukuthi noma mzithi yakhona ukuzikhotha into yesifazane emaphoyiseni abaluvuma udaba lakho ukuthi ngabe usuyiqinisile. Ngikhuluma kanje ngapha esebenzela khona, angisazi nathi izolo kwangikhona ilokuthi nomunye wangikhona lo esengitshela ukuthi ufuna ngimthendile. Namhla wayanzimezela ukuthi umthumezele ama-akhawunti namba amphoseleleyo mali yokuthi yena abone ukuthi angangenza njani uzimise ukuthi athathi ngabe ukuthi yindawo yena uzimise ukuthi angayidinga nangendawo. Into le ithethe kabi ngoba umuntu umnandi ngabe ukuthi wena uzikhulumele wethi hayi sana umuntu ngithandile 1 2 3 hayi ukuthi yena abe nguye okutshelayo. Hayi, lapho kunzima.
Madube, kumele akubambe njani uthethe phela umzisi?
Ngathatha imali kuphela phone number thumela abantu athenga izinto zekhaya lolo nabantwana, kade angakwanisa yini ngamabele endlela la agcwele indawo yonke. Kazithathela imali akuje angabona imsupa dube umnike i-account number kamadube ngapha. Asiphuzi ngabomama abanjalo ngoba angeke uthi umntu umama umisane lo mntu ongubaba uzumpromise ukuthi hhayi ngiyakunika imali enjalo. Wena uvele ubone ukuthi ngumuntu olemuli sakwata wakhe olekusaukhangele ukuthi abe lekusase right. Wena usufa umuntu umkhiphe endleleni ngokuthi wena ule mali.
Angayithatha leyo mali Madube, bathi busela phela.
Hayi, ubusela olunike ngezandla. Awunike ngezandla nyabe ngingatshontanga phela Madube. Yaye nginikiwe and ngayinikwa kuhle usegcekeni. Lokuukuthi nxa wena usumfosile wathi hayi faka, kunguye othi hayi visa. Hayi, uyasithathela imali uzivele utshintshele nihamba umbe utshintshele endawo yokuhlala. Yikuukuthi ukwanze ngoba yena nxa embona ukuthi ubaba umzizi ule muli ulawantwana ulo nkosikazi yena yale lokhu esenza njalo. Andinabona ukuthi yikufuna ukuchithela omunye umuntu umuzi amchithele ndi angene and abuye kuthwele khona ngaye lapho avela khona akwaziwa nguye yedwa akathwalanga into ezingitsho. So into enjena le ubaba umzizi yena akangavumeli into enjalo, akhangele imuli yakhe ayikhangele kuhle ile kusasendle.
Baba Mzizi, wena ngwakho unkosikazi manje uyamtshela ngakho khona okuhumbe uyabe ucina ungane uyakufihlafihla?
angumthezi kodwa uphenanzelele ukuthi kungathi kunento engahambeli kahle empilweni.
Indaba ungamtshela
ngoba kukhona njengayizolo khona kahle engibuza khona ukuthi waye ngathi kule amalanga awuthekisanga. Ngangamtshela nje ukuthi hayi kukhona engathi ngiyakucabanga ngathi ngiphesa emsebenzini into engamtshela zona ukuthi
hayi-ke walamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Dawud Mzizi kanye lo nkosikazi Sakhilelelene uMadube. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Wolivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siya kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe. Njengalokho engilithembisile ngeviki edlule, kule viki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Ndlovu, kulento eqhakathekileyo kakhulu esingathintanga ngeviki edlule, ugwalo lwakho olutshengisa imininingwane yomkankaso ngesiNgisi sithi i-campaign manifesto. Angitshele ngamafishane ngalokho.
Ya, i-manifesto siqalisile ukuyikhulela abantu online kubo WhatsApp and abantu bayayithakazelela. I-manifesto yethu is an open book. It's not like siya impose ama-ideas yethu. Thina sithi abantu bemagwegwe labo kumele bebe lethuba lokufaka izinto abazifunayo emagwegwe kuleyo i-manifesto. I-manifesto leyo uyakwanisa ukuyithola ku-WhatsApp, yikho sizayifaka futhi kubo internet futhi kakhulu. Thina njengabantu abasha siyayisebenzisa kakhulu i-internet, kodwa le viki elandelayo sifuna ukuyenza izinto lamabhuku azabe lamapheni ukuthi abantu bayakwanisa ukuloba ezabo izikhalazo nemicabango yabo ngemagwegwe. So asibe ukuthi siphusha le manifesto ku-WhatsApp nakubo internet. Siyananzelela kakhulu ukuthi bakhona abantu abangenayo imali yokuthi bendlule ku-internet, so yikho sizahamba door to door nasemthoveni nalapho kugcwele khona abantu sibakhuthaza ukuthi labo besincedi, ngoba i-vision is not about uNigel njengemagwegwe. UNigel ubuya njengesisebenzi semagwegwe.
Kodwa Nigel, awungitshele phela-ke ngamafishane ngale campaign yakho i-manifesto yangkhona. Kuyini okukhona?
I-manifesto le inezinto eziningi kakhulu. Sifokasa ungayivula iqalisa ngezibhedlela, sikhuluma ngezibhedlela nama-health facilities abomama. Sikhulume ngendaba ze-information technology. Sithi thina sifuna ama-digital hub emagwegwe njengoba bengikhuluma nge-Wi-Fi. Sifuna indawo ezinamakhompyutha for abantwana bemagwegwe, bezakhamizi zemagwegwe. Sifuna ama-sports and arts recreational facilities. We are also preaching ngendaba yokusebenzisa i-solar energy, ngoba siyananzelela eZimbabwe ukuthi indaba yemagetsi le iyahlupha even ukubhadala yona cash power. So sifuna uku-encourage abantu ukuthi besebenzise ama-solar energy. Le ndaba ye-security, indaba ye-crime le-domestic violence emagwegwe kule police station eyi-1, besifuna kube nama-police station at least 4. Indaba zemgwaqo eze-infrastructure kule ndaba ye-community fund ekhona kumanifesto le. Njengesigaba semagwegwe sifuna ukuthi sihlangane sibe ne-community fund ezancedisa abantu abaswelayo abasemagwegwe nabantu ababehlelwe izingozi. Ngizazama nami ngendlela zami ukuthi ngincedise abatsha ngendaba zemidiya, ngoba ngile degree le-media studies. So ngizasetha aside isikhathi ukuthi ngincedise abatsha abelesifiso sokungena ku-media profession.
Kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo okwezombusazwe njalo okhangela ukuncintisa kukhetho ezimeletho?
Yebo, kunzima ngoba abantu abaningi lokhe bele-party politics emakhanda. So wena nxa usubuya njengomntwana, njengomakhelwane, ususithi usufuna ukungena endabeni zokuncedisa i-development, abantu abaningi bayakweyisa. Kodwa mina le-team yami i-vision ngeyokuthi siyahamba loba kule negativity siyaphambili, asikhangeli into ezi-negative. We are focusing on the end goal. The end goal ukuthi sonke njengabantu bemagwegwe sinqobe sonke njengabantu bemagwegwe sihlale kuhle.
Umbuzo wami ogcina ke wonke umuntu okhangela ukuxoxisana ngilawe ukuze bathole ulwazi oluthile bangakuthinta kanjani?
Njengomuntu omutsha ngi-active kakhulu endaweni zabo internet. So abantu abaningi bengangithola efonini inamba ngingayiphinda is 0733 55 1903.
Hayi Nigel, ngizwile kahle. Mfethu, isikhathi sesiphelile kodwa bekuhle ukuba la uhlelo. Ngiyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Budi Mike.
Hayi balaleli, lapha bengixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongomunye wabasakhulayo okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle. Masibane ngeviki ezayo, Oliver Lisayo, nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kohlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengikhangela indaba kaJesu egwetshelwa ukufa. Ngesikhathi esiningi ngathi nasilandelela lindaba yokufa kukaJesu, mbona ngani abantu asithathe isikhathi ukuba sike siyicabangisise. Ngizabala kuJohane ichapter ka-19 verse ka-1. Ithi ngakho-ke uPilato wamthatha uJesu wamtshaya. Abebutho baluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, bambathisa ingubo eyibubende. Beza kuye futhi besithi, bayethe nkosi yabaJuda, bemtshaya. Wabuya waphuma uPilato wathi kuye, khangelani ngiyamkhuphela kini lazi ukuba kangifumani cala kuye. Indaba leyi iqakathekile kakhulu ngoba uPilato wakhangela wahlolisisa zonke izinto uJesu ababemcala ngazo, wafumana ukuthi uJesu wayengalacala. Balaleli bami, indaba yokuqala okumele siyinanzelele eqakathekileyo yikuthi emhlabeni nxa abantu bekwethesa icala kumbe bezama ukukugcona kumbe besithi umubi, akumelanga ufumane wena ulesici. Kumele ukuthi uphile impilo leyo eza kwenza ukuthi kumbe kumbe ungumkhokheli esigabeni sakho, kumbe ungubaba, kumbe ungumama womuzi, kumbe ungutitshala, kumbe umuntu olesikhundla. Akumelanga ukuthi abantu bekufice ulecala kumbe abantu bekufice ulesici nxa uphambili ukhokhela abantu. Kuqakathekile lokhu. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu loba babemethesa icala amacala ehlukeneyo, uPilate wathi yena hayi, amfumani lutho olubi ngalo muntu. Okwesibili kumele sikunanzelele ukuthi ngabe uJesu wayefunane lecala, kwakungasoze kwenze ukuba yena abe yiyo imvana uNkulunkulu azayisebenzisa ukuba ithwale izono zabantu njalo akwalise ukukhulula umhlaba esoneni. Ngakho lindaba iqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uNkulunkulu ekunika umlando kumbe injongo empilweni okumele uyiphushise, kumele ukuthi ukwenze ngendlela yokuthi uzakwanisa ukwenza leyo nto uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyenze, uzuyeyiphushisa ungagwenxanga ngolunye ulutho. Ngabe uJesu kuloluthi ayelwenzi lolunye wayengasoze akwanise ukuthi ayigcwalisisa ubizo lwakhe. Ubizo lakhe liyukuthi akhulule umhlaba. Ngakho siyakwazi ukuthi kudala babesinxa benikela imvana ethwala izono zabantu, kwakumele leyo mvana ingabi lesici, ingabe kumbe ilimele, ingabe kumbe sithi kumbe ingalaliye lihlule lihle lilodwa kumbe iqhula, yayingavunyelwa. Kwakumele ukuthi ibe yiyo engalasici, yonke into yayo ibe ilungile. Ngakho uJesu laye bamfumana enjalo, yikho wakwanisa ukuthi ayephutshisa injongo yakhe, ayesikhambaneni athwala izono zethu, sithole ukuthethelela. Siyafumana njalo ukuthi lapha uJesu yena bemthuka bemethesa amacala wonke lawa, ilizwi likaNkulunkulu lithi kazange aphendule, kazange abe ngumuntu lo ozama ukuzilwela, ozama ukuthi hayi akunjalo, kodwa simbona ezithulele emelele ukuthi uNkulunkulu abe nguye omvikelayo. Ngicina ukuthi kulabo abangabakhokheli sesibone ubugwelegwele obuningi. Umuntu nxa ehamba abantu behle bemkhombe ngemini ukuthi alo siyamazi uzisifela loba ey'nkokheli. Ingabe uNkulunkulu angasisiza ukuthi singafunyanwa sile sici, singafunyanwa sithwele izinto ezenza ukuthi abantu basikhombe ngeminwe. Namhlanje akube isifundo esingasifunda ngompilo kaJesu efiya esiphambanweni ethwala izono zethu zonke.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeleni baba igama likaJesu size kulabo abalaleleyo abayetheswa amacala bona umuntu engawonanga. Kulabanye abaphakathi kwezinkinga ezehlukeneyo bazikelwe naNkulunkulu bakhiphe phakathi kwalezo nkinga ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, sibonge kakhulu. UNkulunkulu asibusise.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungameli Nkomo. Cha, angikwazi ukulivalelisa abalaleli ngoba ngisakhona kuhlelo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Highlanders iposo ichila moya 2, Black Rhinos 1, emdlalweni obuse Baba Fields koBulawayo. Shabani Mine 1, Triangle United 0, mdlalo lo obuse Mandaba Stadium. Cape United le Harare City zichane zabhuqana zabhekana umdlalo waphela kuyi 0-0. Highlander amahlala nyama ingoma emnandi sichayela abafana be Highlanders sibashayela ihlombe ngokunqoba iqembu le Black Rhinos lamhlanje. Ingoma siphiwe ngusisa senkosi ehamba lozinja ziyamluma ukuziphetha izosuku sikhangeleve zihamba phambili. UNkosazana Thokozani Kuphe uthi icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena uChamisa ubelwa wakhe umhlangano eGweru lamhlanje kwanelo livaleliswayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.